Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
if the government, the nurses, even the general public, if we are aware of the problems that we are facing, we can also help each other. I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19.
Sisamukela nje eminye imibheda e-Tonkuf Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda edivelela ebantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani langikhona lengezelelwe ngemibheda singathi elitshumi.
Abenhlanganiso e-Christian Alliance bemanyene labemathebelelen Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho sembhida yezigulwane elitshumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni obumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela isetshenziswa ngodokotela labongi kanye lokunye okudingakalayo kungasiza ukulwisana le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo iza ngesikhathi liqhubeka liqonga inani lababulawa yi-COVID-19 elizweni ogoqela iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF. Ekutshoneni kwelanga layizolo ngomvulo, impumela yabezempilakahle iveze ukuba kubhubhe abangamachumi ayisikhombisa 70 phakathi kwabedlula amakhulu amathathu 326 abatholakale bele-COVID-19. Inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lomkhuhlane waqalayo elizweni ngombimbitho wanyakenye selisedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,646 kwatshona abedlula inkulungwane eyodwa 1,075. Utatenda Nyamunga ongomunye wabongi oseke watholakala elomkhuhlane we-COVID-19 uthi iyasilela impahla yokusebenzisa esibhedlela asebenza khona.
These are challenges that can be solved, that can be worked out, that we can find a solution.
Zinkinga ezingalungisiswa nxa sisebenzisana ndawonye. Sincedisana kanye lokubonisana ukuthi singaxazulula njani. Ngile themba lokuba izinto zizolunga njalo sizawuthandazela lomnyaka ka-2021.
I hope things will get better and we are praying for a better 2021.
Ingcwethi yacubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi ngendlela abezempila kahle ababanjwa ngayo yilo mkhuhlane kusobala ukuba iyasilela impahla yokuzivikela ezibhedlela zikahulumende.
Laba abasebenza ezibhedlela njalo kuma labs bathi khona akula zigqoko eziningi. Odokotela labo kubona kwami into eshota ikakhulu engxenye yiwama PPE akhona. Lakho ulwazi information udaba lolu kalukhulumeki kakhulu ukhanya ukhulumende khonapho ngani esaba.
Enye ingcwethi kwezempila kahle uProfessor Elopi Sibanda weGama Laboratories utshele abephephandaba lasebulenjini ele-Spiked ukuba sokubhubhe odokotela abayisithupha kuyonale inyanga kazibandlela bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye labongi labasizayo ezibhedlela ama-nurse aids. Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukulondoloza impilo yabezempilakahle esithi ngoba beqakathekile ekulwisaneni le mikhuhlane yonke nje ogoqela i-COVID-19. Embikweni wakhe awethulele uZulu ngempelaviki phezu kokuphathelane le-COVID-19 or State of the Nation address, uMongameli Emmerson Mnangagwa laye ugcizelele ngokuqakatheka kwalolu hlangothi.
We will spare no effort to protect our frontline staff who have served us remarkably well.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubalondoloza laba bantu abaqhuba umsebenzi omuhle kangaka phakathi kobunzima obukhulu. Ngamaqhawe lamaqhawekazi esizwe sethu laba bantu kungakho kumele sibalondoloze ngokwesibanga esiphezulu ukuze labo benelise ukulondoloza lina lathi sonke.
You, me, all of us.
Abe Zimbabwe Association for Doctors for Human Rights nyakenye base uhulumende emthethwandaba befuna atholise abezempila kahle ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo impahla yokusebenzisa lokunye okudingakalayo kodwa lokhe lungakalungisiswa lolu dubo kunje abongi abasebenza kuhlangothi lapho omama babelethela khona esibhedlela seHarare Central Hospital esaziwa njalo ngegama lokuthi Salim Gabe Central Hospital beke bakhalala umsebenzi ekuqaleni wayena inyanga befuna batholiswe impahla yokuzilondoloza ama personal protective equipment ngemva kokuba kubhubhe omunye wabo obelesikhundla saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Ukunjalo nje ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lokuqonsa lokuqansa kwenani labantu ababanjwa bele COVID-19 izolo kuphela lithole abangamachumi amabili 20 ngesikhathi inani lababulawa ligcikwane leli lilokhu liqansa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
IZimbabwe ingena kulanga lesichumi mabili lanye 21 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown. Inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo sezikubone kufanele ukuthi lazo zincedisane lohulumende ukulwisana nalesi sifo. Namhlanje inhlanganiso eye Christian Alliance imanyene le eMathebeleland Health UK baphe isibhedlela seThorngrove isipho semibheda yezigulane elichumi lanhlanje. Ilunga le Mat Health UK umnumzana Jethro Siziba uchasisa ngesipho sabo lesi.
Namhla sinikeze imbeda M5 and ikhosi yangkhona is about 2000 iya ethengu kutsho nje kubonga nje those who have donated to make this possible and we are hoping ukuthi into the future sizaba lethuba lokuthi sidonate amanye amabhedi okuncedisa ngomkhuhlane lokho.
Emele inhlanganiso ye-Christian Alliance umfundisi uPatson Netta ukhuthaze uzulu ukuba azigcine.
Endandu ukutsho lokhu ukuthi asizigcineni bakithi umkhuhlane lo uyalimaza lo kunzima abantu abagula ngawo ye kuyadlulwa but lakho kubuhlungu asizigcineni ngalokho.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni nguye owamukele lesi sipho emkhosini owenzelwe eBulawayo Large City Hall foya.
Besamukela nje eminye imibheda eThorngrove Hospital. Sananzela ukuthi nyakenye sike sathola eminye imibheda yadivelelwa ebantwaneni bakobulawayo abaseNgilandi. Namhlanje inani lankhona lengezelelwe ngemibheda singathi elithumi singathi hhayi imibhede isenele ukuba abantu nxa izigulane zifike ze-COVID-19 zifika elo eThorngrove Hospital zikwanise ukuthola indawo yokulala.
Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle luveze ukuba phakathi kwabantu abedlula amakhulu amathathu 326 abahlolwe bafunyana bele COVID-19 abangamachumi amabili 20 babo ngabakobulawayo lapho okufe umuntu oyedwa. Kunje edolobheni leli sekulabantu abedlula inkulungwane ezine 4602 ababanjwa igciwane leli kwasila abazinkulungwane ezine 4000 kugula abedlula amakhulu amane 430 kwabhubha abedlula ikhulu lengxenye 172. EMathebeleland South kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2038 kwasila abaphose befike inkulungwane ezimbili 1869 ugula abedlula ikhulu lengxenye 155 sekwabhubha abalichumi lane. EMathebeleland North kwabanjwa iCOVID-19 abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1124 kwasila abedlula amakhulu amahlanu lengxenye 567 kugula abedlula amakhulu amahlanu 545 sekwabhubha abalichumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba ezimbili sezibotshiwe zisetheswa icala lokusebenzisa incwadi ezibavumela ukuthi beqhube umsebenzi ezama press cards omnyaka odluleyo. Lanxa ababona ngokwethulwa kwembiko besithi imbadalo yencwadi lezi imenyezelwe izolo likabula njalo umthetho wokusetshenziswa kwazo usanda ukubekwa ngolwesihlanu. Ukubotshwe uMichael Magoronga ekhwekhwe izolo noTino Tender Samkange eHarare namuhla. Lanxa ugatsha lweZimbabwe Media Commission laluthe intatheli izindaba zingaqhubeka zisebenzisa incwadi zanyakenye. Umnumzana Thabani Moyo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi bayakusola lokhu okwenzakeleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uzadingisisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ibandla lakhe liyasola ukubotshwa mahlayana kwabantu.
U-Vice Chairman wethu uJob Skala bayamhlukuluza. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlane ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31st July 2020. Lo Skhala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisho ma prison ama dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Lokho kwenzakala umthethwandaba wenqabele ukuthi isiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso eyebail. Lokho kutsho ukuthi umnumzana Sikhala uzaqhubeka esentolongweni. Kuze kuyefika olwesithathu andubana abekwazi ukuthi uyakhululwa kumbe hatshi. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhuthaza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi basebenzise inkundla zebulenjini zokuxhumana ezinjengabo Zoom, Microsoft Teams, Facebook lezinye ukwethula imbiko eqhakathekileyo kanye lemihlangano yazo yama press conference. Inkuthazo le iza ngenjongo yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kungxoxo ayenze lo Mike we-Studio 7, uLeopold Munende isikhulumeli senhlanganiso Young Journalist Association uchasisa okuningi ngalolu daba.
Inani leli elabantu ababanjwa igcikwane lingani liyakhwela, kodwa mina ngithi ngabe likhwele ukwedlula ama-numbers lawa esiwanikwayo ngoba thina asi-chesti kangako. Ngabe singabantu aba-chestayo kakhulu lesiyethuka sonke sesibona kuthiwa iZimbabwe kumbe sokula bantu abayi-10,000 asebebulawe yi-COVID-19. Uhulumende into afuze ayini uku-testa everyone njengalokhu asekwenza. Khathesi ngisanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic ase-chesta for free ekweru labo sebesenza njalo nasemtala. Lokhu uzabona suzabona ama numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisichesta mahala. Ama numbers lawa uhulumende lakuze echeste zonke indawo lasemakhaya lasemakhaya. Lokhu kuzasinceda ukuthi lathi sikwanise ukuplana ukuthi ngapha kuhanjwa ngapha kuyahanjwa ngapha kufuna imessage nje ngapha kufuna imessage njalo uZulu engabona ama numbers la ekhwela la uzethuka umuntu kasozatshele ukuthi uthasa lendlini esebona sintshele yabuda uzazisebenzisa.
Awusitshele okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenze umsebenzi wenu phansi kohlelo le-lockdown.
Esesike sahlangana lakho ngibala okwakusenzakala ku-lockdown ledlulele ekamashi besihlangana nendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Abanye besibebetshaywa, abanye bebesethuselwa, abanye njengomunye engisebenza layo wathwa ematshi wajogajoga esendaweni eyi-1 ngifuna ukumethusela kufika ngiqeda khonapho safonela abapolisi sasafonelahambe baze bamshiya kodwa sebekevame njanjalo. And then okunye ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa hhayi kulama-PPE la nangama-journalist la kukalutshwane ukuthi sikuthole khonokho. So ngamanye ama-challenges esiwabonayo lakati sikukhona kodwa ngani sokunzi kodwa awukali right
sikhangela phela ye indaba leyo ukuthi even kuma events achiyeneyo labe likhona njengentatha izindaba ugcwele abantu abaningi kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le COVID-19
okokuqala uhulumende wasasenda ama rally ama political rallies kodwa lokhu esihamba kuma press conferences umongameli engabizeli press conference belezi sihlesiye khona esethu awazinxa esenza ama state of the nation akhe siyabe sikhona amaminister okwenzakalayo siyazama sivile ukuthi sigqoke ama face mask singathintani thintani sikhumenthele le abayithi i-social distancing kodwa okuhluphayo yikuthi nxa sisemsebenzini laphiya umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe funa i-shorting uyabe funa ikhamera yakhe ibe mkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma 10 meters away ngibe ngimbona ngikhatshana ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti okufuna sosenzakala yokuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing kuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali yikho kukhona kunzima but akula ngenye indlela ngoba ama-editha abanikazi amaphepha baye befuna umsebenzi wakuhamba baye befuna umsebenzi wakuhambele phambili yibo abantu okufunze kumbe bekhulume namaminista kumbe bekhulumisane bona bodwa ukuthi hhayi thina izisebenzi intatheli indaba zethu azisayi khona ngalo
zikhona ezinye indlela na elingathi lingayenza umsebenzi lwenu likhululekile kodwa lingabantu ngegciwane le-COVID-19
zikhona indlela lezi ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hhayi sesizakuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference ngoba sesifonile ukuthi hayi siyalibuthanisa ngapho uhulumende futhi akufuzanga abantu benze bebuthane kodwa lokhu kwayenzakala ngumbuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumende sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information i-government uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lokhu esesozumu oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza o-YouTube ekusebenzise khona sikuya
lo ngumnumzana Leopold Monente isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalist Association ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo, mthoka komuhle Zimbabwe muhle. Selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa. Sile ngxoxo njalo lomculi we-hip-hop olodumo u-ASAP omela iZimbabwe kumncintiswano we-MTV Africa Music Awards. Owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukandaba thwaka zomuhle lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi udaba lokutshonisiswa kukamnumzana Donald Trump osanda kusuka esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika lidale lephalamende eCapitol Hill phansi kohlelo lwe-impeachment bahambise amaphepha okusungula lolu hlelo edale lesenethi izolo. Isigaba seCalifornia sakwelemelika sesiyekethise iziqondiso zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Uhulumende walesi sigaba uthi usebuyisele amandla kuziqinti zamakhawunti ukuthi zilandele ezazo iziqondiso zokuvimba ukusabalala kwaleli gciwane njengoba inani lasebebanjwa bele gciwane leli esigabeni jikelele lisehla. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Uganda uBobby Wine usole kakhulu uculo lokuhlukunyezwa kwabalemibono ehlukene lekahulumende kulelo lizwe. Lokhu kutsho lapho sokukhitshwa okukade kufakwe esangweni lomuzi wakhe ngokuvikela ukungena lokuphuma kwezimota ngemva kokuphikisa kwakhe impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka 14 yonale inyanga kaZibandlela lapho abikwa engcotshwe ngumongameli Yoweri Museveni.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuchiya amabhizimusi abo esebunzimeni njalo bengasela nzuzo abayitholayo. untungameli Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba.
Lanxa imigoqo yokuvalwa kwelizwe ijonge ukulondoloza impilo kaZulu, osomabhizimusi bathi iziqondiso lezi sezibafake kusimo esibi. Bathi umthetho ophoqa ukuthi bavale amavinkili lamabhizimusi abo ngehola lesithathu emini ubaswelisa inzuzo ngoba izitolo zivalwa abantu belokhe besemasimini. Umnumzana Kelvin Spanda ngusomabhizimusi olevinkili koskente eCholocho.
Njengoba sivala ngo-3 kunje, abantu abaningi isikhathi siyabachaya ukuthi besifinyelele ukuthi bafike ngo-3 kulesi sinqumo. Abantu njalo sebesesaba lokuswendela ngathi kumabhizinisi ngenxa yale COVID ekhona nje, abantu abaningi bayesaba.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi olevinkili esigabeni seGuyu eGwanda, umnumzana Justin Majale, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye uZulu engaselamali njalo engasenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Balutshana bendelisayo, even bona abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi bazithengele into abazithanda. Wathola umuntu elemali mhlawumbe uyabethelesa amacimbi wasethola mbijane kwimali wazothenga layo. Yikho lapho indlela abantu abaphila ngayo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi laye ngusomabhizimusi osebenzela esigabeni seManama eGwanda.
Ikakhulu ngalesi sikhathi samasimu, ukuthenga vele khona ezitolo kuyayehla, lalabo bebedinga ama-services kithi ezitolo ayehla. So kuba yilokhu ukuthi mhlawumbe kube ngolesithathu kube ngesonto, so ungathi kuba ngcono, kodwa ngaphakathi kwesikhathini hayi kubike. Singakhayela ama-daily services noma ngobu samabhizimusi uzokufakaza ukuthi hayi isimo asimanga kuhle, sibucayo kwempela, kodwa kwamele siphethe kulolu bhubhane. Ngakho kuzamele kube yikho esikulandela kube kungumongameli welizwe.
Unyathi uthi olunye udubo ababhekane lalo ngolokuthi bangaphelelwa zimpahla zokuthengisa, imigoqo yokuthi abantu akumelanga bahambahambe yenza kube nzima ukuthi bayewuta. Uthi labo abayabe benelise ukuyawoda basuke bahlangane lodubo lwentengo eyabe isikhwelile.
So kwenza le ntengo lapho kodwa khona ikhuphuke ngoba ezinye izinto sezilokusilela ukuthi uyafika ufica ukuthi hayi kulapha sokuvaliwe sofanele uphithe mzambe uyezithutha kwezinye indawo. Kulo mthelela omubi sivile, kodwa singakuthini ngoba isimo esikhona esibhekanelayo ukuthi sizame ukuphepha kulolu khubhane.
Olunye udubo oluthwalise osomabhizimusi bemaphandleni nzima yimithelo eqonge kakhulu. Kutsho uMashale.
Abantu abaningi abayelelisa ungakhangela ukuthi lokhu abathi ikota iyabe ibiza $43, kanti ngomnyaka iyabe yi-211 ngomnyaka. Osuke ukuthi osomabhizinisi laba abaqalisayo abasakhulayo kusuka kubakhane behlele njalo lokuthi mhlawumbe ubhadale ilayisensi, nangabhadala ilayisensi awuselakho okulutshwana okokuthi lawo udobhadobhe ukuthi uyefaka esitolo.
Ngobunzima bonke lobu, umnumzana Swanda uthi ngabe uhulumende uyangenela ancedise osomabhizimusi bemaphandleni bavuselele amabhizimusi abo.
Njengalapha kwesikende business center sikhangela ukuthi uhulumende at least ngokuya kwesikhathi ma ungani kuyama i-lockdown kumbe kuthiwa khona kuvuliwe kumbe iyaqhubeka, azame ukuthi asilone, asiphe nje iloni kumbe asiphe i-grocery sithengisele abantu. Sibese sinjani sesibisele imali uhulumende esibiza sithi ngamali microloans.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi lanxa ibazi mhlophe ubunzima osomabhizimusi labaqhantshi ababhekane labo, kumele baqhubeke behlawula izisebenzi njalo bazivikele ku-COVID-19. Nangu unopala jikelele walihlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Asiphikisani lakho ke okubonwa ngamabhizimisi ebevele sikhala ngakho kusukusela nje ngomnyaka odlulileyo ikuthi sifuna ukuvikela ke abasebenzayo.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuphathisa labo abathinteke kubi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, imi uNtungameli Nkomo.
Abantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bakhuluma ngokuthiyeneyo.
Ama uRodrigo Prosper Mpofu ngiphuma ku WhatsApp 17. Bengifuka ubuza ngendaba le injection njengoba le ndaba le injection iyaqeda nje abantu. Bengifuka ubuza ukuthi kanti vele likwenza njani khonokho. Liyahlaba abantu kodwa liyabona ukuthi ama injection la abulala. Besicela lisincedise ke kulokho.
Igama lami nguhlalani Mlotshwa, ngilapha kweleBotswana. Yikho ngikhuthaza futhi lozulu weZimbabwe ukuthi sigezeni izandla izikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane wekorona. Sigqoke amamaski izikhathi zonke zihlobo lomkhuhlane oyabulala. Ngiyabonga.
Lo khulumayo uVusumuzi, ngikhuluma ngesetsholotsho nje manje.
Ya, sizwa. Isibhedlela lezi eyabathi sezishoda yomongi labodokotela. Ya, lami ngomunye wakhona, ngomunye wakhona. Ngiyawufuna, siyafuna ukuqhatshwa. Sa-trainer nje, saphonga ukuhlaliswa phansi nje. Siyazama uku-apply lapha lalapha. Bas, pushela phandle. Siyacela bantu, siyacela. Usiza lathi imphefumulo, isihlobo. Ayiwophula umlayezo wami. Lingawudlulisela phambili. Basakaza abathandekayo. Ngiyabonga.
Emini gama ngombonisi wakamaseko echolosho kusekhaya. Bengingisicelo lana bakithi ukuthi kanti ke ngivuze kwabasiphetheyo ukuthi kanti intuthuko yona yabuya nini kwele cholosho. Imigwaqo yecholosho mibi kakhulu, siyasokola, asinamanzi namadamu akudla. Kanti kuyaze kulungiswe nini kwenaleni indawo. Kodwa kuthiwa kulabo councilor kunento yonke, kunama MP, kanti umsebenzi wama MP wona ngowani kahle kahle? Wani kahle kahle ngoba ngathi abantu bakhona abasinakekeli, into abayaziyo kuphela yikuyo yonke into edonethwa ngama-organization bebeyasebethi singeyabo. Sebefuna ukuthi becontrol abantu ngayo, bethenga amavoti ngayo, lapho kofree khonoko. Besicela ukuthi beke beyenze izinto njengokuthi bachatshelweni i-job description yabo, bebeyazi, bebeyazi i-job description yabo.
Labo ngabanye abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Lawe ungenze njalo mlaleli.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibandwa kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthazwa ukuba aphange adinge impahla yokuzivikela esetshenziswa ngodokotela labongi okungasiza ukunqoba impi yokulwisana le-COVID-19. Abenhlanganiso ye-Christian Alliance bemanyenela be-Mat Health UK baphe isibhedlela se-Thorngrove isipho sembhida yezigulane elithumi lanhlanu. Osomabhizimusi bemaphandleni bathi ukuvala kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuthiya amabhizinisi yabo esebunzimeni okumangalisayo. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.